Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mabasa 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni ye-Barberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyabe sicele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le-MRP belile bhakane elilotsho ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabuhlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist
ele-Finland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathalekile namazwi ele-Russia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni ye-Barberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse. Ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo, uMnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo kodwa amanye amabandla afana lezaphu le-MRP athi awayi ngoba lelilanga lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo uMnumzana Swithan Jirohotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabe sicele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye e-Barberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umuyi umuntu uthangiraye kazange athi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela wawutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabuthane khona abantu beZANU-PF wawusiba lodlakela njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyane ngelanhlonipho, wawuyinkulumo enqunula umuntu. So kwakhe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likaMnangagwa, lisilo langa le-ZANU-PF ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe njalo amaqhawe lawo abulawa yiZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano.
Akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabuthane abanye abeZimbabwe. Into nje ehluphayo laphezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuna iZANU-PF yenziwa kwaba ngumkhuba ukuthi amalanga lawa sengawe ngawe ZANU-PF. Zananzela ukuthi nxa kuthathwa amabhasi hambisa abantu amabhasi kuyabuhanjiswa amalunga eZANU-PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU-PF ukudla. Thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US, imali leyo ingeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU-PF. So nanzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthunwe yiZANU-PF wenza amalanga eZANU-PF wona angasoma malanga ebandla leZANU-PF. I-independence ngeyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU-PF, ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo wenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa kuhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalabo abasithiyayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengo Kalipani Phugeni lo mmeli wabantu bakoBulawayo edalela eParliament, angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma platforms ahlukeneyo lalapha kini, ngicabanga ngengakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuchamisa. Babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017, basebenzisana basebehamba bamba ngo-2018 bafuthi baba bonke kwi-independence. Xabana bathe sebexabene, hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba into enhle abakhulumisane ababesive to each other baphikisane kodwa abangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla leZANU-PF ukhanya engafaki gi abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedana ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence.
Abantu yazi msakazi ibandla leZANU-PF ukuthi libandla lezikliwi, libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu, singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu, sizame ngazo zonke indlela, ngoba ukuthi la kuba boycotta la kwakusebenzi. Yabona, kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze, ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lilekusasa, hayi angicabangi, ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo zona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenzwa ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha, ngoba uzakhumbula umama uKhupho kwazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphetheyo la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi. ukuthi lapha ngoba kulamsebenzi la eMathepeleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu lizwe lonke leli bezofakwa la abantwana bethu abalamsebenzi ngithi yokuclean bazothi bafuna bo 5 or level bathini bathini la akula umuntu osebenzayo eMathepeleland ngaphandle manje ngaso eMathepeleland abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke lento le mama uthi hayi ake ngehlala phansi ababusayo ngeke ngikhulume lapho kwaba ngumsindo kwaba ngumthengisi kwaba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho abazi basibuse basibusela sezigabeni zethu
uSenator Khalipani Phukeni ngoyibandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni eMvutsha kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo webandla le MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingelokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso ikuthi khona njengabantu abatha njalo njengehlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokho bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esikwatholayo njengabantu bezindebelele. So ke lokho okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo uzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele isystem yama tribalist njengomnanga gola yomgabe uzothola ukuthi ngo 1982 abantu bakithi abaningi they went eSouth Africa undocumented bebalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade beathendile ngabantu bemthwakazi njalo ubusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatsha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi ku emgwaqweni lwana uSolobon waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo eka Doves ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe ngi-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Bangodube. Saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani leli nyathelo elithethwe
ngamalunga e-MRP. Umnumzana Tifa wachapi Pango Dube ngocubungula ezombusazwe ezimele.
Amagama njalo babukande ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezopolitiki babukande nqa usakha iqembu lezopolitiki usho ukuthi kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nxa ungabe ngumkhokheli walelo nxa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleland. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe MRP ngoba lokho kuyasokudinga bona abona abaphathi be MRP umqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumeni wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe imbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela isigemegeme ezivana lazana lezi esenzakala ku Elvis Nyati eGoli. Kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu, sithinta uZulu wonke oselizweni leZimbabwe, iloba ungabe ungemasholaland noma ungabe ukuthi ungabe ungesemathebeleland. Njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland ugcina kusenza ukuthi becine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho. Ngoba isikhathi esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe ufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyele border kodwa uzazwa ukuthiwa kufunakala i-O-level, kufunakala i-Math and English kodwa umuntu yathanyela kuyabamba umthanyelo. Kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale baye basebenza ema-restaurant bangama-managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo-form 2 abanye bagcina ngabo-form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo. Webhaye ngibona ngathi laseZimbabwe into afauthi bayifake phambili bake bamise indaba lezi zokuthi kuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels sonke isikhathi ngama-A-levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyani ukuthi abanye abantwana bayifile kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda. Kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama skills ayenziwa ngezandla angadingi maths, angadingi English, angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe, abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseBhilitane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohani Marange, umfundisi Noah Daguda Momberume kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere, nguye owethule lumbiko. Iphephandaba leTimes Live lakwele South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443, kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangapi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lo mbuzo lapha uthathi kungani government eZimbabwe achaya umuntu ngempawu operate nabo America bathi ngama human rights abuse. Kodwa nangu phela eSouth Africa abantu bayachisa imidlalo emihla operate nabo America kakhulu. I see you ama human rights abuse. Usinika ezinye umsoro ukuthi mhlawumbe iyayishe ama-South African abadinge babo kuke mhlawumbe kungaphansi kwama-British yikho bengabi le ndaba abantu besevisi ngofebhili kufoundation othiswayo abulaa. ukuthiwa yi-media database. Bengicela Studio 7 angichazela kahle kahle ukuthi kungani ezimbabwe kwathiwa umuntu wedwa kababa ama-sanctions afaka i-South Africa ishisa umuntu akukhulunywa ngakho bebashisa abantu akukhulunywa ngakho. Studio 7 ancedisa khonapho beyimbizele abahlaziyayo kebe ngihlaziye izwe lami kahle kahle. Ngiyabonga.
Ninjani Studio 7 bakithi badaleli bezimbabwe bakithi abahle e-Studio 7 siyakuthanda ngosicela ezimnandi. Yazi mina my song nasi independence ikhona abantu badlabeza e-airport khona le namba abantu sokuthiwa labade bedlabeza e-airport sebetshela ukuthi ibe labantwabeni e-beef kanti ubabizelwane abantwana abantu bonke bebazihambile yazi so izani sibone iphelele madoda iphelele sihambe nginxusa labantwana abancane bakithi ye
livuka kanjani bantu bakithi bantu be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana e-Francis Town e-block 8 lapha ekhaya elupani lapho enzalwa khona mvusa umama uNhlanhla wendile konxibela phana ngivuse lo makhelwane wami umdalo RJ uNkomo esenze isibhedlele eSt Paul ngivuse lo malume wami uPaul Ngwenya samthulisi lo mzamo uJabulani Ngwenya.
Salubona Studio 7, siyabonga. Okokuqala mbingelela abasiphethele lapha ku-Studio 7 ukusifaka enyuzini ukuthi size zonke umhlaba wonke jikelele. Into engicelayo bengicela ukuthi uma uzazi ukuthi urejistile hamba uye-checka legama lakho ukuthi likhona yini. Awuhamba susiyavota kuphela uzothiwa igama lakho kalikho. This and this izitori ziningi. Please, siyacela abakhonayo abahambe beyecheck amagama abo ukuthi akhona kuvoters roll. Igama likhona kuvoters roll. Hayi mase usiyavota nokuthiwa igama lakho kalikho, igama lakho kasiliboni. Hayi this time asifuni into enjengayonaleyo. Siyakucela kuphela kulokho abakhonayo. Umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe. Umuntu uma singavota madoda sikayini phansi sindivoti lakhe. Ngoba lapha siyabona phela izana izosiqibelezela la. Leyazi imikhuba yezana iyavotisa abantu ngamakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala batholakala babe lokho bekhona kuvoters roll. La makhadi abo ngale izana bayasebenzisa ekhethweni. So konke lokhu madoda afanele sikuqaphele konke lokhu sikubheke madoda. Ya sikubheke lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti. Siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo. Ya ngokuhlala ngilapha eMpumalanga lami nje ngumuntu orejistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheck-a legama lami lapha engirejiste khona ukuthi lokho lisa-apia likhona yini. Siyabonga Studio 7 siyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana e-Francis Town e-block 8 e-flatini lapha ekhaya elupane esigabeni semalungu lapho enzalwa khona. Ngivusa umama uNhlanhla, ngivusele umalume wami uPaul Ngwenya, ngivusele uJabulani umza wami, ngivusele uNkomo RJ umdala oyasebenza esibhedlele eSt Paul laphana, ngivuse uSathulane umdala uNdevula, abakoMoses Chuma bonke emalungu emazwideni ngithi khona yini liyavuka kunjani emasimini njalo inyawuthi ngapho. Ekana esishawini mbingelela umdala wami onguyonzala uJoel Mahlangu ngithi mdala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen kuyiphasika.
Zinjani mahlaba ezulu. Yelo ngiyakukhuluma la ke ngoFred waseMhlotshane Plumtree. Bengilombono lami lapha kuthini mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda zoyenza into eyi-one ukutela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane ke after ama-elections engayihlukana ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani.
Ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona lokhu kati na segodi ngapha singabuyi sesikhuluma isiZulu phelele sesiqinileyo sesikude maraneyo asikhulumi ulimi lwakithi esindebeleni salibonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje. Umuntu omshiye ekhaya umfika umhloniphi ungathi wena sisegoli sesiqala ukuthi hayi sumbonela phansi sumtshela ukuthi nakakazi nix wena usegoli kuyafana naye igoli yakho leyayikusiza nganix kodwa kusalayo ukuthi kini libalulekile kakhulu lisemqoka mpele kini lapho zalwa khona bathi zibuyele emasisteni babe beqinisile asibuyeleni entweni zakithi ezisindebeleni khona lokuza kube khona lokupheka utshwala besintu akusaphekwa sokupheka abantu sebezingenele emabhawa basaphuza utshwala besintu kuyephi lokho heyi ngiyakhala mpela ngibe bangakufaka la kustudio lapho seven abantu bezwe kakhulu ngamasiko akithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bezemelika eleFinland leleSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO ungakhathalekile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kulecikana lamasotsha akwele-Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele-Finland lele-Sweden kumanyano we-NATO kuzakwenza umongameli Vladimir Putin wakwele-Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na? Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Baba uGandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo yikuthi isibuyisele kuso lesiyanisimo la esasikhona ngalesiyasikhathi kulokho kwakubizwa kuthiwe phecelezi Cold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe aku-BRICS wonke lawo amazwe akhanya eseka iRussia. Njalo ngibona ukuthi yindlela le eyokuthi umhlaba uhlukane bewuhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyana eyayikhona kuqala kuseyiSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezu kwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden nanelse Netherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi nqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iRussia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi bengagcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia. Ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile, sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani? Ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe, kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi. Yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa
umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni ye-Barberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.